ngapha kobulawa abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Ukwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awusezakathi welatshwa njani. Abantu kobulawa sili balokudala lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengabo-China abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa ezimbabwe usungenile kumele sithole zimangaka izibhedlela zezingela mithi lamadokotela engekho lamanesi engekho. So ke abantu balovalo olukhulu silo labantu bethi hhayi lapha sofake sikhuleke sibi kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane umkhuhlane ungavuki ezimbabwe kulapha koBulawayo, ngoba ungazibuya lapha koBulawayo kumbuye ezimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje kwananzelela la mafasizayo ukuthi uhulumende uthi usefake ilihlo, asiboni lapha sibula abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu njeafane bafake ezibhedlela singazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela ama-facilities anjalo phose asiwatholi kuhle phose la madokotela njengoba linanzelela ukuthi vele ba-on and off empilo njenababonakali kuzaba nzima into abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hhayi balokukhali ukuthi umlimi ngaba lozwele umkhuhlane ongasondele ezimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonoko ngokubona kwakho?
Ye, yiko khonoko okuhluphayo ntukamini ngoma ukuthi ngayeshitena ubafake lokufake uhulumende abakhuphahle bafake ku-isolation ngoba akaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwethi kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omusha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatyangelwa uma ungathi ufake ilihlo kufanele akhutshwe ebantwini atayefaka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khona uhulumende ufanele ngawe uyakwenza khona ukuthi aye bagcine ezindlini kuyatyengezela ilihlo uhulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhlupho esikungathi lukhona sifike ezimbabwe ukuthi abafake lebezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umuntu aziyona umuntu ethi ezicele zayo yonke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo mkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso yikuthi asiyaqiniso yokuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlu besilalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engatshengisela ukuthi lumuntu lawo okwenza abafake khona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admit-a ukuthi hhatshi bo laba bantu lami angilayo imitshina engathi i-detect-a ngoba ngawulayo imitshina keqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi hhayi balaba balahlupho wakhohlwa ngabo. Ke la nxa kunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele sike mkhuhlane emine esuluza lapha sela machinery. So ke kule ngozi yokuthi engxenye yohulumende khonapho la usevalelo ukuthi kambe singaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlu.